baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichana njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 3 kuNhlolanja 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Imfa ezingaka zabantu abangenacala, abantu abangaphathanga sikhali, abantu abakhalela nje ukuphila, ukuthi kuphile ezweni kube mnandi, bathithule ngezibhamu babulawe ngezinhlamvu kube kanje. Isibonakaliso nje sokuthi umbuso wakhona usezandleni zabantu abanjani.
Inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kutshumi elilodwa lasithupha 16.
Okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babe ngani babesiphuze besifake uprize nale esitsheleesitutrasit ekuqaleni lapha ngoba babekhala ngokuthi uhulumende kabaniki i-foreign currency.
Intengo yesinkwa isikhuphukile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50. Ngakolunye uhlangothi amafutha ezimota lawo seqalisile ukusilela elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kutshumi lasithupha 16. Inhlanganiso le ithi njalo kule nani elifanayo labesifazana abadlwenguliweyo. Abadutshulwe balimala bona bangamatshumi ayisishiyagalombili lanye 81. Ababotshiweyo phezu kokutshengisela okwaqoqwa iZCTU kanye lodlakela olwaqhamuka ngaleso sikhathi bafika phose kukhulu 873. Imbiko le iza ngesikhathi umsekeli kamabhalane weMelika ubona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe aseAfrika umnumzana Tiboneki esithi eleMelika liphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu nguhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo uthi uchuku lolukumele luphele njalo abakhahlameza uzulu labo babotshwe. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kuyisibonakaliso baba sokuphuhluluka ukubola lokudilika kombuso othando, kombuso welungelo, lombuso wenkululeko. Okunjengokuthi iningi labantu bakithi abashaya inkonzo bachaya imkululu ukuthi umgabe sesimkhiphile iZimbabwe is open for business. Sebeza kubona ukuthi ayikhona ivaliwe-ke namhlanje iZimbabwe ngobana imfa ezingaka zabantu abangenacala, abantu abangaphathanga sikhali, abantu abakhalela nje ukuphila, ukuthi kuphilwe ezweni kube mnandi, bathuthule ngezibhamu babulawe ngezinhlamvu kube kanje. Isibonakaliso nje sokuthi umbuso wakhona usezandleni zabantu abanjani, abavela kuphi, abaqondeni emhlabeni. Kubuhlungu baba.
Kahle kahle kuzaphetha ngani okuyinto lokho Macaphulana, njengoba iSADC le African Unions zikhanya zingafuni ukungenela kudaba lweZimbabwe.
Thina abahlaziya ezembangazwe emhlabeni wonke jikelele singakutshela ukuthi baba ungabona kunje kuqhubeka kunje labo makhelwane bengathi babheke eceleni bashaya indiva kodwa umumo usiya ujula usiya phambili ngokonakala. Okugcinakala kwenzekile impi yomdeni esingathi thina yi-civil war, okuthi kukhona abanye phakathi kweZimbabwe labo abaphethe izikhali abaza kuthi ayi le nto asiyifuni kayini, bese kuphikisana lalabo abathi kayiqhubekele phambili kuqhatshane kube lempi. Njalo kumbebo zonezi zikhini eziwisayo ezingelanembeza ezingelamusa zicabane zona zodwa, kugcine kufakelwana amatshesi, kudutshulwana, kubulawana, kukhanya ngathi yiso isiphetho siyakuso. Ubumnyama lobu obuphambi kwamaZimbabwe yibumnyama bemadabu kakusa. Umsindo lo khona ngumsindo wengungu ekhalela ukudabuka. Ngeke kuqhubeke abantu benkosi, abantu bakamdali bephila kanje ngaphansi kombuso wesandlesi nje kube njalo. Kuyalunga kuphela ilanga lizaphuma.
Umnumzana Dinizulu Macapulana yincwadi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Intengo yesinkwa isikhwelile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50 okuyinto echiye abantu abanengi bekhala. Inhlanganiso yabosomabhizimusi abapheka isinkwa e-Bakers Association of Zimbabwe ithi ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kubangelwe ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kanye lokunye okunengi okutshiyeneyo abakusebenzisayo ekuphekeni isinkwa. Ngakolunye uhlangothi, amafutha ezimota seqalisile ukusilela njalo elizweni, ikakhulu edolobheni leHarare kanye lakoBulawayo, lapho okutshone kule ndwendwe zezimota ezinde emagalajini izolo lanamuhla. Udubo lolu luke lwadlanga ngamandla esikhathini esedluleyo, kodwa lusuke lwabanganeno kuviki ephelileyo. Sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yesinkwa.
Okwenzakala ukuthi ngokuya vele isinkwa babe ngani babesiphuze kubesifayo prize nale esikhathi esiyi-$2.50 ekuqaleni lapha, ngoba babekhala ngokuthi uhulumende kabaniki foreign currency. I think ngokubona wami okwenzakala ukuthi ama-allocations la foreign currency avela uhulumende akabuyi ngesikhathi, because okwayenza ukuthi bebesiyadinga i-foreign currency kweziye indawo. So kunzima umuntu baphumele egcekeni ukuthi bathi kubona intengo ikhweza ukuthi abatholi i-foreign currency, ngoba bayayithola kodwa bengayitholi ngesikhathi abayikhangeleleyo. Bayagcatsha ngamafutha ukuthi amafutha akhwelile.
Ukukhwela kwentengo yesinkwa lokhu kutshoni empilweni kaZulu obevele ethwele nzima?
Ngungakhangela okuthiwe ngumthuli o-minister obekhulumile ngaphambilini ukuthi austerity for prosperity. Okukhwela kwezinto lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuyenzakala kuqala umnyaka. And kuzazi ukuthi isinkwa esibizwa yiso sisaphe ekhwela. Ngakhangela i-basket of those first 14 or 15 basic products zizakhwela in the next 2 months as they try to match the rate of the US dollar. Ngoba ngabakwazi ukubana silakho lokho esikuthi the bond i-1 to 1 US dollar yikufanisela lokho. Okwenzakala siko 1 to 1 kule rate esithi i-trading rate ye-old mutual okubana sikhangelele ukuthi atresi i-between 3.5 and 4. So prices will always follow that rate.
Amafutha ezimota wona atshone esilela bekule ndwendwe izolo. Namhlanje kumi njani?
Hayi, indwendwe zilokhu ezikhona loba zizifintshane, kodwa zikayethusi ngoba ungayithi ungama uyayithola ikakhulu koBulawayo lapha edorobheni. Indwendwe zona zesezijayele ezezivele zikhona amaziko nalawa ukuthi ikakule moto eziyi-10-15 phambi kwakho uyayithola ishure.
Nxa bekhuluma abamagalaji bathi inkinga ingaphi?
Bona bebekhala ngokuthi i-delivery iyaphuza le-fuel, so bafica sebephele dudu yikho kubahluphayo. So bengakwazi ukuthi i-delivery kubana bona babebhadalile kumbe babengabhadalanga abakahulumente nxaziqhayela into ze-foreign currency.
Umnotho ungaqhubeka uhamba ngalindlela Shoko, inyanga isiyaphela ubona simi ngaphi njani njalo njengelizwe?
Umnotho le ule-challenge kabili. Ungakhala esithi ngama-macro fundamentals from a micro level, there's a shift that is very positive. But to the ordinary man, there's a very big challenge.
Umnumzana Reggie Shoko, yincwethi kwezenotho, sixoxela ekoBulawayo. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikuthi bana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikhobe. Lamhla kuhlelo sesibuyela ke gobulawayo gontuthu zethunqa sixoxa lomnumzana uthondela ishoko mayelana lomkankaso wakhe the clean up bulawayo campaign wona olenjongo yokukhuthaza uzulu ukuthi adobe ingcekeza. Umkankaso lo usefikile ku day 700 ontanga 700 yishu masameni kuye siyezo okuningi eshoko ngiyakwamukela kuhlelo lobatsha mnumzana unjani.
Hayi ngiyaphila ngiyabonga lokungivayitha kuhlelo lenileli
day 700 mnumzana usifikile amhlophe butong.
Hayi siyabonga kakhulu lapho siyajabula kakhulu ngoba sesifike 700 days besingakhangelela ukuthi sizafika leli langa kodwa hayi siyajabula sibili.
Njengoba selifikile ku day 700 liyenza umkankaso lo ubona ngani utshintsho soluyabulakala na kubulawayo.
Utshintsho solukhona olunene ngoba sathi siqalisa thina idolobha lethu abantu abaningi kade bengazwisisi ukuthi ingcekeza ayiphathi kuhle phansi. So kade sesifike ku 700 sesibona ukuthi abantu abaningi sebe benefite kakhulu lo mkakaso wethu. Abantu abasalahlizi phansi, sesithola abantu abaningi ababuya besijoyina, sesithola abantu abaningi ababuya besinika i-advice. Ngikhuluma kanje kulabantu ama-recyclers asesitshela ukuthi hayi nxa yenza i-program yenu every day lisi-invite lathi sibuye sizo-collecta amaphepha a-recyclwayo, imbodlela ezi-recyclwayo lakho futhi lathi sesifundisa abantu endaweni esiyabe senza amathina ukuthi enye ingcekeza ayisongcekezela yakwanisa ukuthi ilisensi ukuthi lani nithole imali.
Thonde uke wangitshela ukuthi likhangelela ukwenza umkankaso lo emadolobheni atshiyeneyo seliqalile na ukwenza khonokho?
Ye, ngingathi sokule kudisemba sayiqalisa ezi-4 sahamba sake sasebenza namanye ama-youth sawafundisa ukuthi bafundise abanye babo ukuthi bengalahlizi phansi bedobhe amaphepha kufakwe emabhini. Week 4 sesike safika ngikhuluma kanje sesimusiwe eLuphane, sesimusiwe eMutare, sesimusiwe laseHarare. So sisadinga isikhathi ukuthi lathi sibone ukuthi singahamba nini sencedisa abanye ukuthi lawo beqalisa umkankaso lo ukuthi ibe yinto ezaspreada not only lapha kobulawayo, not only lapha eZimbabwe, sifuna ukuthi kuspreade even beyond Africa.
Umkankaso wakho owe-clean up campaign uyahambelana kanye ngomkankaso kahulumende wona owenzakala kanye ngenyanga i-National Clean Up Campaign. Ngombono wakho uthi imkankaso efana ngalena iqakathekile okungakanani?
Lathi sajabula kakhulu sisizwa uhulumende esithi sekule National Clean Up Day ngoba lakho kwabalula ukuthi ngasitshela abantu nomkankaso wethu bezwisise ukuthi hayi khangelani lakho kuvela kuhulumende into esiyenzayo inhle lani lilalele. So sajabula ngoba uhulumende sele wonke umuntu ukuthi laye once a month every first Friday wonke umuntu yenza i-clean up for 2 hours. So liyafinathisa kakhulu.
Njengoba umkankaso usaqhubekela phambili liyakhuthaza na abanye abontanga abaphila endaweni ezijiyeneyo ukuthi labo baqale ama-clean up campaign abo?
Ye, kulo munye ubhudu wethu uJim Justus Nyam ose-Nairobi eKenya ube sinxusa naye eKenya ukuthi lathi siyehamba siyeba-educator lokubafundisa ukuthi lawo beqalise lawo umkhankaso wabo ngani. So ngiyathaba ngoba nxa umkhankaso sukhangelwa namanye amazwe akhatshane njengekenya lathi siyabona ukuthi hayi sibili uhamba phambili kuhle.
Zilukandaba limzwile umnumzana uthondela ishoko. Thonde siyabonga ngokungena kuhlelo lwabatsha mnumzana.
Hayi ngiyabonga, libe lelangene.
+26377237806 yoni nombolo yabo mthwakazi omuhle bathinteni ku WhatsApp. Hayi isikhathi du kwanele kwalamuhla. Abafisa ukuxoxisana nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3. Asidibaneni kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngolwesibili sukusela ngo-8 kusiyafika ku-9 p.m. Zulukandaba. Bye bye.
Siyabonga Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke silo Gibbs Dube
Senhana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphela kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lomendo lokuthi laba bafuna ukuthatha kumele benzeni ye namhla ke silo nkosikazana Sandra Ndlovu lo baba u Richard Moyo umfundisi Mandlovu kunjani mama
Nathi njani baba kuzini
Siphile kakhulu baba Moyo injani impilo
Awangikhona kunjani baba Duwe
Hayi siphile kakhulu Yes sase ngawe Mandlovu kwenziwa kuyini ukuthi abantu nabo sathole umendo kulezi zinto
Abantu akusathembakalanga abantu sebegcwele ukudlala ikakhulu abantu bathatha umendo bawenza ibhizinisi ukuthi umuntu ngabona hambe umuntu abe efuna ukuthi engamthatha le mali labobaba la besejabo ufuna ukuthi umuntu abe asakwanisa ukuthi basupport imili ngendlela yebe funa umama la azisebenzile yikho kuyenza umendo iqine ingasahambi ngendlela eyiyo
ye wothi sizubaba umoyo
ya into ekhona amalanga la esiphila khulu inkinga ekhona kunabantu kunamadoda nabantu besifazana khulukhulu kunabomama abomama baningi umthatho bayawufuna uthola ukuthi mhlawumbe uthohlangana enye indoda inamehlo emihle amaningi uthokuthi mahlala nomfazi lo usasa nalo iyo yinto yenza ukuthi namhlanje sima ubona abantu bakhona kuzama zonke izindlela ukuthi bakhona ukuthi bashade mara the most abantu baningi abasathembekali uhlala khona emadrobheni bomama nabo abasafuna ukushada wabafuna ukuthi bahlale lapha nalapha 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 amadoda futhi la ayenza futhi khonoko abantu abasafuna ukuhlonipha abasafuna ukuhloniphana
uma sisikhangela ke udaba lolumandlovu pho ke ukuthi kulungiswe abantu begcina bethola imithado yiyo kuvele kumele kwenziweni
uze umthado ube ngcono ikakhulu omama thina abantu abomama kumele sibe nenhliziyo ibe nokubekezela ubaba ngaze ayenzini uma umuntu ongumama umele ufundile ukubekezela uhloniphe uzehlise phambi komkakho uhloniphe labazali babo ikakhulu thina abantu abangomama umuntu engathola umuntu ongubaba sefunta asupport imeli yakhe akhohlwe ukuthi lakibo baba lapho endele khona kunabazali bafuna ukudla so ezizinto ezenza imendo la ingacaci
kodwa ke khonoko ke okukhulumayo ke nxa singakhangela ukuthi nxa evele umuntu edinga ukuthi ayende kumbe athathe kumele engaphi ukuthi akuthole khonoko akudinga Mandlovu
kumele uthathe umuntu omazi ukuthi ngesikhathi esikwabona ukuze ukuthi umuntu lo ukhule ulobuntu bani ukhule njani uphila impilo hayi khona ukuhlangana lo muntu ongamazi ubuntu umthathe hlangane naye lamhla 3 days enhlala lonke angeke lakho umuzi kumele libe lesikhathi hhayi into zesimanjemanje azifuneki emthadeni
ye baba Moyo izinto zesimanjemanje lezi yizo ezihluphayo akunjalo baba ngamafutshane sibili
yizo inkinga enkulu yenza kauthi namhlanje imendo ingabi khona kunabantu baningi ngendo yokuthi namhlanje uthola ukuthi mhlawumbe omunye umuntu mabahlangana namhlanje even etaxini bagcina basesendawo eyi-1 bahlala bonke bayenza amahlalisane kuba nezinkinga ziningi and futhi enye into amadoda amaningi ayakhohlisa abantu besifazana mambona uyomthembisa ukuthi ma wanginikeza ingane ngizokulobola and umfazi bagcina bayenza njalo ekugcineni uyobaleka amuyekeli anjalo so izinto eziyenzekala kakhulu lapha nyamhlanje mara into ekhona kunala bafuna ukuchada ma umuntu wazinikela ma umuntu wazimisela or wafunisisa ukuthi umuntu o-right ngakhohlela naye ngumuphi indoda uzoyithola or umfazi womuhle uzomthola ayikuthi ukusheshe nithi ukuthi abantu banyamhlanje bayangena kuzinto ezimbi bahlangana abafazi lapho bahlangana amadula lapho and ekugcineni bagcina ngiwo bazokhala
ye singathi gqiba khonapho-ke Mandlovu
ya ngathi ikakhulu abantu nabangomama yithi kumele sizinakekele
abafazi abaningi izigebengu, abo baba abaningi izigebengu, uthola umunye uyisifunela imali yomuntu and ekugcineni uyokugcina siyobaleka.
Lo ngubaba uRichard Moyo ukhula ngale kule South Africa. Besikhuluma njalo lo nkosazana Sandra Ndlovu, incwadi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Walubalulisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube
Dilani.
Sibonge ke ijahe elidala uGibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele endaweni zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje siyabuyela njalo kumbhalo wabaseRoma usahluko ngo-8 undima ngo-26 ethi yona, ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu nababizwe ngokwenhloso yakhe. Sithola umpostoli Paul uyaloba, uloba encwadini yabaseRoma ikhuluma ngokuthi kakusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu. Mayese esandulela evula isahluko sakhe usahluko 8 uthena, ngoba kakusekho ukulahlwa kulabo abakuKristu Jesu, aqhubeke ngendaba yakhe. Engithandayo yile abesethi yena, ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzela ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ke ngithi mntakababa, konke okungabe kusenzakala empilweni yakho, abanye lingabe sidlula ekuhlekweni, abanye sidlula ekulingweni, abanye sidlula ekulahlekelweni, abanye sidlula ekuboshweni, sidlula ekujeziselweni, besiqambela amanga, besingcolisa, besenza lokhu, bekhuluma kabi ngawo, abantu bekuhleba. Zwana mntakababa, ungabanaki. Lithi iBhayibheli izwi leNkosi, ngoba siyazi ukuthi konke kusebenzele ebuhleni, noma ngokumnandi yazi ukuthi konke kusebenzele ebuhleni, noma kungabe kuyibuhlungu odlula kibo, yazi lokhu ukuthi busebenzele ebuhleni. Khumbula ukuthi uJosefa nxa engaba bembamba abafowabo, bembopha bemphosele emgodini, akwakungemnandi. Kwakungemnandi bebeza obafowabo boLevi bemkhipha laboRubeni, bemkhipha emgodini, bemthengisela amaMidiyani. Kwakungemnandi. Khumbula ukuthi uJosefa amaMidiyani abemthengisa endlini kaPotifa eyisiqili. Kwakungemnandi. Kwakungemnandi uJosefa eseboshiwe emva kokube yalile ukulala lomkaPotifa. Kwakungemnandi. Kwakungemnandi uJosefa esejele eboshiwe, bemgonile, bamenzela amacala, bamesulela udaka. Kwakungemnandi. Zwana kodwa mntakababa, indaba ezimnandi yikuthi uJosefa ephakathi kwejele, lithi iBhayibheli waphuma enkantolo waya kuba sephalasi, ngoba konke kusebenzele ebuhleni. Alubana kabengamthathanga abafowabo bamthengisela amaMidiyani, wayengasoze ayefika ekuthi abe ngugavena weGibhithe. Cabanga ukuthi alubana uNebukadneza akathumbanga uDaniel, Shadrach, loMeshaki, lo-Abednego, babeza kubonela ngaphi oDaniel ukubusa. Khumbula ukuthi alubana uJesu uqobo lwakhe kabambophanga, bamshaya, bambophela, bambethela esiphambanweni, wayeza lithola ngaphi igama elithi iBhayibheli kwaba sePhilip 2 wangokuba wazehlisa, wazithoba kwaze kwaba sekufeni ngisukufa kwesiphambano. UNkulunkulu wasemnikeza igama eliphezu kwawo wonke amagama. Ngithanda ukukhuthaza ukuthi entweni udlula phakathi kwezigigaba mthande uNkulunkulu unganyikinyeki mabe kuhlasela bekuhleka umthande kakhulu mayizinkinga zisiza zivela umthande kakhulu ngoba konke kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
asikhuleke baba yonamandla wonke siyabonga izwi lakho elinamandla njalo eliphilayo siyazi ukuthi konke sidlula kikho kusebenzele ebuhleni kulabo abakuthandayo babona amandla wonke duduza ngalo baba siyabonga usiduduza ngalo kusiqinisa ukuba sikwazi ukuthi wena ulemicabango emihle ngakho konke okwenzakala empilweni zethu busisa bonke abalaleleyo ubusise nabo phakathi kohlelo negama lenkosi uJesu amen
Amen mfundisi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Angliston Swanda Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi sisigqibeke ezakusihlwa ngokukhangela impumela yemidlalo ye English Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Manchester United 1, Leicester City 0. Umdlalo phakathi kwe Manchester City United oqhubekayo sikhuluma nje le Arsenal yakhoqela i Man City nge 3-1 isa ku disappoint uThembile Arsenal Umfokamolo bekumozilo thuli ehlabela kamnandi ingoma yokholo esithi udumo lwakhe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili Inani labantu asebefile ngemva kokudutshulwa lokutshaywa ngamasotsha lamapholisa selifike kuchumi elilodwa lasithupha 16. Intengo yesinkwa isikhwelile isuka ku-$1.40 yaya ku-$2.50. Nakolunye uhlangothi amafutha ezimota seqalisile ukusilela ezweni. Kwanele olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.